isikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lijolo njani mthwazo omuhle, siyalambulela kuStudio 7 namhlanje ngomgqibelo omhla ka 2 kuNhlangula 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lokhu kulokuxozela kubandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Abakhokheli bethu abaseprovince abafuni ukutshela into eyiyo, abafuni sonke kwanasabala ama-primary election nini kumbe ngapi.
IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla ezombusazwe azanikwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll lonyaka. Sebethabile abantu abathi sokuba nje umgobho obukhathaza izakhamizi. Kodwa ingcweti kwezamasiko ithi akula mgobho obanjwe ngamaziyoni edamu leGoranyemba.
Abantu bakuboshelwa thini khona lokuthi baqhambele abantu amanga babulale inyoka ongamela abantu bayibulale. Khona ukuqambela abantu besiwumgobho kabakuboshelwe khona lokhu yinto beza qonda emakhanda laba bangatheleli abantu bakithi eceleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ukhetho lwama-primaries ebandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lokudinga ozamela ikhwazana East Edale lephalamende lumisiwe lamhla kulandela ukuphikisana okumangalisayo phakathi kwabafisa ukuncedisa kukhetho lwelizwe oluzayo. Abalandeli bakamnumzana Charlton Wende lomnumzana Shakespeare Mkoyi bajamelane lwaze lwamiswa ukhetho lolu. Uwende ovela phandle kwendawo le ubikwa esetshelwe ukuthi abuyele eMashonaland West lapho azancedisa khona kukhetho lwe-Senate. Ukhetho ekuwazana East solukhangelelwe ukuthi luza kwenziwa kusasa. Kasenelisanga ukukhuluma lababili laba njalo lesikhulumeli sebandla le-MTCT elikhokelwa nguChamisa uNkosi Sazana Tabitha Khumalo. Kodwa ilunga lebandla leli umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi kuzalungiswa konke okuhluphayo kubandla leli nxa sokukhangelwe ezama-primaries.
Ukugijimisana okukhona eKwazana kumbe okukhona phakathina kwedolobho leHarare angakubona. Mhlawumbe kungabe kubonwe ngabanye, but into esiyaziyo ukuthi eyaziwa ngumuntu wonke ukuthi eKwazana kuconstituency kade engekapresident uNelson Chamisa, yiconstituency ke engasela muntu njengoba upresident engami kuconstituency. Okwenzakalayo ke ukuthi silamakhadeze amabili inkokhelo ezimbili ezomhlangano ezilesifiso sokubana zimele iKwazana East. But kungasenani akukaphuthi khona lokho ngenxa yokuthi phakathina kwalaba abantu ababili nabalandeli babo nabasekeli babo kukhanya ngani kulokungezwani okukhona. But ambona ukuthi singaze sithi ukuthi khona sokunomsindo osusenza ukuthi abantu begijimisane, ngoba leyo yinto emdeni, into engalungiseka. Abantu bayahlala phansi bebonisane bese bejengisane ukuthi kuhambe njani. But ngokukholwa kwami embonakala ubukhokheli bebandla, hayi indaba bona yona leyo buyiphethe ubukhokheli, njalo embonakala kuyaphuma impumela ngaphakathina kwamalanga amalutshwana alandelayo.
Singathi-ke sokuyabe nxa sokwenziwe khonokho kuyabe sokuqediwe ama-primary elections kumbe kuyabe kume njani?
Into eyakwenzakala ukuthi ubukhokheli buyananzelela ukuthi ukudonselana phakathina kwenkokheli ezimbili ezizwe ezifisa ukumela abantu beKwazana yinto engasupha thina njengebandla. Inxa yalokho-ke kuyafika esimeni esokuthi sikukhiphe ezandleni zalabo ababili abanesifiso sokumela iKwaza, bese kusithi-ke abunye ubukhokheli bube yibo obuyahlala phansi, bese kusithi njengoba laba-ke bobabili kube nguShiki noBhanqa i-consensus yalile akekho ofuna ukuthi esondele ejedele emuva ethiyele omunye bese sisenza njani. I'm sure ukuthi khona inkokheli zebandla zizahlala phansi, zingahlala phansi zizabonisana ukuthi khona okuyikho okungaseva i-interest yabaningi yikuyini.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MTCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye eseHarare. Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwa ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Sixoxe lomnumzana Mzingayo Ncube okubandla leli ozonde okumangalisayo ngokhetho lwama-primaries.
Abakhokheli bethu abaseprovince abafuna ukutshela into eyiyo, abafuna ukuthetha khona saba lama-primary elections nini kumbe ngaphi.
Bathini ngakhonokho baba Mzingayo?
Sesizamile ukuthi ngona sibabonise ukuthi ngona no abantu bemagwegwe as a constituency bafuna i-election. Last week bomele kube le-election but uBanda wathumezela i-message ngama-10 ebusuku esithi akucela meeting. Kuyikuthi sathi 10 wayethe i-election kumele ibe endlini yenye i-candidate. Sakwala lokho thina angithi. Then sesikwalile wazothiwa izabase-ground lemagwegwe west the crash qeda lapho wathi akusela election. So lokho simele i-election and abadala bakhaleli i-election.
Singathi ke abafuna ukuncintisa kukhetho lolu ngobani?
Lo Anele Ndlebele Mafa, lo Eric Gono, Farai Banda, lo Mwase, lo Tronis Nyampingiza.
Pho kwamanje lenzani? So nxa sesikhuluma kathesi
abadala labazali lezakhamuzi zemagwegwe zithi zifuna ukuvota kuma-primary election zikhethe umuntu ozazimela.
Okwamanje selisiya ngaphi njengoba kunje?
Besiye province but sokuthiwe singasayi eprovince ngoba kuthiwa kula muntu bahle bakhiya amagedi.
Lo umnumzana Mzingaye okade khuluma-ke le-Studio 7 ekube semagwegwe lilunga sibili elizwayo elikwe-MTCT. Ikasenelisanga-ke ukukhuluma leziphathamandla zebandla leli kobulawayo. Kusenjalo-ke abalandeli bebandla leli kabajabuli ngokwenzakala ku-MTCT ekhokhelwa nguChamisa. Ake sizwe uMlondolozi Ndlovu esitulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT athi kawasuthiseki ngendlela ibandla labo elehluleka ukuqhuba ngayo uhlelo lwama-primaries esithi lokho kungaqhubekela phambili. Ibandla labo linganqotshwa kukhetho oluzayo. Umnumzana Sifiso Ncube omunye walabo esikhulume laye esemogeni Twangirai House eHarare lapho abamelele khona impumela yokhetho lwama-primaries endaweni ezinjenge-Hatfield, Glenview North le-Epworth uthi aluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu.
Mina ngibona angani kasiyo ndlela okumele ukhetho luqhutshwe ngayo. Abazasimela sikhipha eminye imithetho yethu kambe ushoni ngamalungiselelo ethu. Mhlawumbe umongameli Chamisa sokumele angenele naye ekhanye esenza something ngalokhu ngoba sokuphose kufana nalokhu okwakusenzakala kuZANU-PF. Umehluko awusekho phakathi kweZANU-PF le-MDC.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Leon Sithole yena oyingcweti kwezombusazwe.
Akulandlela engenza ibandla eliphikisayo lenqobo enxalisehluleka ukuthi khona likhethe abantu abazalungela. Nxa sikukhangelisisa lokhu okwenzakalayo kungenza iZANU-PF kumbe kuzenza iZANU-PF izithabuzile ngoba phela amalunga abo amaningi ayabe engathabanga.
Ilunga lebandla leli umnumzana Peter Manala uthi kuyadanisa okwenziwe libandla le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Omunye wakhe uNyasha Madziba uthi kuyenzakala ukuthi abanye abalandeli bebandla leli bangagcina bevotela amanye amabandla kumbe abantu abazimele bodwa kukhethe oluzayo.
Ngokubona kwami sesingaba lokungazwisisani kundlelo yokukhetha abameli bephalamende ngoba abantu sebengatshaya ibhora msango okusho ukuthi bangavotela labo abazimele bodwa.
Kusenjalo amalunga ebandla leli emagwegwe kobulawayo athi afuna kwenziwe ukhetho lwama-primaries ngemfanelo. Umnumzana Mzingaye Ncube, umsekeli kanobhala emagwegwe, uthi ukhetho lolu kaluqhutshwe kahle. Akwaziwa okuza kwenzakala kunsukwana ezilandelayo ngokhetho lwama-primaries ebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa. Imele isitudio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Yebo, mthwakazi omuhle. belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Wenziwe umhlangano kobulawa izolo wenhlanganiso ezizimele zodwa leZimbabwe Electoral Commission lapho obekuhluzwa khona ezokhetho oluzayo. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Inkonzo yeCity Presbyterian Church kobulawayo ibigcwele abantu ababhalisele ukuvota lapho abaxoxisane labo sikomithi beZimbabwe Electoral Commission ngezokhetho. Izakhamizi zincome iZek ngokuqoqa uluhlu lwevoters roll langa nje beyisole ngokuhlela amalanga amalutshwane okuhlola uluhlu lolu. Ucommissioner Faith Sebata uthe wonke amabandla azaphiwa ivoters roll kanye labancintisayo abazaphumelela ukubhalisa emthethwandaba wenomination court. Wengeze wathi uZulu ulakho ukuluthenga lolu luhlu.
Abamabandla bazazuza amacopies, ama-electronic copies ayabe ku-CD eseformatted to be available to political parties for free.
Omunye obesemhlanganweni lo ngukosazana Priska Dube oligqwetha kunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Okuhle ngayo i-amendment leyi yikuthi iletha izinto ezintsha ezingu-9 and we have to be very happy about these as Zimbabweans. You find ukuthi number one, mina I said I'm a woman, I'll start with one thing etshintshileyo which I'm very happy about. There is going to be gender mainstreaming in all electoral processes. Indingeko zabo mama labo baba sikhangele ngelisho lobulili zizafakwa nxa sikhangele inhlelo zenalo.
Bakhona abanye abasole iZek besithi kabathembi ukuthi izaqhubeka ukhetho olukhululekileyo. Umnumzana Gwabalanda Mathe ngomunye wabo.
Kungani bengatsho ukuthi ama ballot papers aprintwa ngubani? Ukuthi iZek yangenela yini indaba zama primary elections? Nxa kuthe mina lo mngane wami sagwenqani singancediswa yini iZek kumbe iZesni?
Kodwa esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Doris Ntombizodwa Hlabangani utshayele iZek ihlombe esithi ikhanya iqhuba kuhle umsebenzi.
Bengicela ukuthi ngitshayele abeZek ihlombe loba ngibatshayela afunyana. Ngiyalibonga Zek, liZek etshiyeneyo lesiyaziyo. But isicelo sami yikuthi njengoba abanye phambili kwenu khona ngapho labo balinika lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, lisikorekthele khona lokhu. We don't want to dwell in the past ngani Zek. Sifuna ukuthi sisebenze lani, sisuka namhlanje lapha esikhona khona lani.
Ukhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila luzakwenziwa mhla ka 13 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Okwamanje ke sesilijiya ezandleni sikaSithandekile Mhlanga osethulela uhlelo lwabesifazana.
siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga sihlaziya inhlelo eziqhutshwa ngabesifazana esiphathelane lokuvota sixoxa labesifazana abaqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathelane lokuvota asizwe owakuqala
yisipho Mahlangu sisiduke
kwesifazana sake saxoxa lawe uhlelo lwenu lusaqalisa Ungaqala ngokusichasisela ukuthi usebenza la yipi inhlanganiso njalo umele siphi isigaba.
Usebenza le WDC Women Development Association. Siku project yembuzi eperson imbuzi ezithi zinazala unikwa munye. Imbuzi lezi saziphiwa sine group ya angu 4 kwamzimuni i WDC 4 lo WDC 3. Imbuzi lezi ziyazazana sanika group 2 sanika group 2 samelele ukuthi ziphinde zizale sinike u group 3 kunje sikhangelele ukuthi sizanike a group yentembini
kwancedisa njani ukuthi lixhasane lokufundisa abantu ngohlelo lokuvota
kwancedisa kakhulu bathexa ema groups yonke yonalade maqamba omama bafundiswa ukuthi bafundisa abantu ukuvota kuthatha ikakhulu omama ukuthi ba nxa noma kungaba ngomunye umama ofuna ukuvotelwa kuwo wonke amaposta avotelwayo baphakamise abanye omama siyabiza imihlangano ingqisiphi isikhathi kodwa ikakhulu ezinhlelweni zonezi ezembuzi siyahambelana ama-groups wonke Stenmore 1, Stenmore 2, Edema, Edema kulama-groups angu-2 bese kusiba lema-groups angu-2 futhi intembeni so siyabe sikhulumisana njalo emhlanganweni yonke siyabe silayo ngokuvota khonoko kathi sikhona besikhuthaza ukuthi abantu bayetheka amabizo abo ku-voters roll ukuthi ukhona yini umuntu ebhukini azibone ukuthi ukhona akuphambanisekanga lutho okukabe kuphambaniseka i-address isibongo sakhe i-ID number konke nje sesikhona besikhuthaza ukuthi senze i-tie-and-dye
ababhalisela ukuvota libona ingani inhlanganiso yenu yenza umahluko yini
umahluko wabakhona ngoba abantu abaningi bechidile emva
sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu Siphinde saxoxa lo nkosazana sichasisile Ndlovu owenhlanganiso ephathisa abatsha ngokuvota eGwanda ye-Community Youth Development Trust.
Sikhangele ulutsha olusendaweni zemakhaya sobe sibakhuthaza ukuthi beqoqane behambe beqaza amabizo abo ukwenzela ukuthi bengabi surprised on the day of yama-elections. Now that sesilelanga esilaziyo ukuthi ama-elections azayenziwa nini. Njengehlanganiso into esimele siyenze kathesi ukuthi siphume, sikhankase, sikhuthaze untanga ukuthi yebo kambe liregistile ngobuningi benu kangaka esigabeni seMathebeleleni South. Njalo sokufanele ukuthi lihambe liyevota-ke ngobuningi benu kanjalo ukwenzela ukuthi singabi le youth vote to voter apathy ejayele ukuba khona isikhathi sonke nxa kusenziwa ama elections eZimbabwe.
Ala ngokugcina lawa nokuregister ba register ngobuningi babo ngoba sasizwa ukuthi eMath South abantu abaningi ikakhulu abatsha bahamba eSouth Africa kuyini okubonayo ngenani labantu abavota lamalungisele.
Mean statistics esachithwa yizeki lesiya it's misleading ungananzelela ngoba bona ba-based nge-report ezintek eka 2013 abantu abatsha besebengasekho vele sebehambe eSouth Africa only they had conducted basinika i-proper statistics uzananzelela ukuthi sibili ngempela abantu abatsha abakhona eMathsouth ba-registile and they ba-eager ukuyavota kuningi elihambe laya-check-a amabizo ngabantu abatsha abaningi abayenelisanga sibili ukuya-check-a ngoba indaba leyo kuya-check-a amabizo inikwe isikhathi esifitshane njalo ayizange ike i-publicize ngathi vele inhlelo yona leyo yokuqalisa i-BVR kuze kufike namhlanje ayizange ngiyenze kuhle edabeni lokupublicize lokuyazisa izakhamizi nje ukuthi kwenzakalani so abantu bebesenza lokhuyana kokutuzwe umuntu ekhuluma la usidlula usiyacheck
sibonge unkosikazi Sipho Dube Mahlangu kanye lo nkosazana sichasisile Ndlovu asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga Yikho napha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke sithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube
Njengokuthembisa kwethu izolo lamhla kuhlelo oluphathelene lezemaphandleni siledlulela kabanzi udaba lomgobho okhithwe ngamaprofita Bensonto ye Zion edamu le Garanyemba eGwanda esabelweni seMatabeleland South. Izakhamizi zithi inyoka le ibisiqede izifuyo njalo ibulala abantu. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Okwenzakale esigabeni seGaranyemba izolo kuje izakhamizi zikhuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithe isikhathi zakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese ugalula abantu abahlanu kuleli damu ngesigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabiza abaprofethi ababili uMehluli Moyo loThembani Moyo abangena edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamaholo amathathu. Bebe sedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo lamachatha amnyama. Sixoxele omunye ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ufowethu lwana wasitshiyayo wawele edamu ngasembatshelile phambili ukuthi kulento enjenje laphana. I understand ukuthi awungasiyo njezi actually, but I think inyoka.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelelwe isipaya sonke sembuzi ngalo mgobho.
Ngibhele izimbuzi kade zikuma 30 days amazingabala amaziyana. Kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula nangumprofeti Thembani Moyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othewule encwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoza abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Mina nti ngenyanga lami ngowestret ngifuna
fear. Hayi
batshela uvalo ngokuthi vele sibenze isimene mina. Mina sengihamba nenyanga zami kodwa wenzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayebona inyoka edamu.
Idosi elikhulu eligcina ijawunda yangikhona yonke gwanda gwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokho kutho ngospor of terrorism.
Abaprofeti beziyoni bayebambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ndibone kuhle. Mina ngithanda ukuba umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo. Abantu basebenzisa abantu.
La nxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo.
Bhayibhili lavela caca ukuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Anguphiki bakhona izingcawu zikamlimi ezingabafundisi labaprofethi abathunywe nguNkulunkulu. Kanti ke njalo bakhona abathunywe nguSathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
Kodwa umprofeti umehluli moyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana lobuthakathi.
Angazi ihlangane leliphutha elingabanika ubufakazi bokuthi noma yifake lezo nkulumo la kuthi siyazizwa siyabe sikhangele ukuthi ziyasichothoza abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi alibalibandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapho bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leGaranyemba ngingu-Albert Ncube.
Ingcwadi kwezamasiko esintu umnumzana Tandeko Zintimkandla uthi lokhu kwenziwa ngamaprofiti lokhu yikubamba abantu amehlo.
Ngibona ngathi ilizwe selilahleka. Ungabuza abadala nabakhulayo lawe unjalo Dube. Umgobha sonto eyibonakala ngamehlo into eyaziwa ukuthi ikhona into engenunu. Umgobho unakanothi inkalakata yenyoka engakhamisa lapha mhlawumbe iginya amayezi nxa izilumelelini. Umgobho uyanakanothi inyoka mhlawumbe engaphapha kudala kuthiwa abantu babekuhamba endaweni ezithize bethwele amatshe ayiziceqedu ngoba umgobho lo ufuna ukudlani ubuchobo babo. Ngakho lokho engikubonayo ukuthi kuthiwa umgobho kayisiwo kayisikho kanti njalo nje leyana inyoka nje.
Ye, so-ke lapha abasoze bebotshwe yini bo laba babulela inyoka leyi njengoba-ke ungazani yinhlathu loba nje ihlala emanzini?
Lokho esikubonayo kuyazi ukuthi kule nyoka ezihlala emabhilini omfula emakhunjini omfula esithi zinyoka zamanzi lanxa zingahlali isikhathi sonke emanzini kodwa vele zithandana la manzi njalo zikhona le nhlathu lazo kule mihlobo inyoka phela ziyimihlobohlobo ethiyeneyo kodwa lesiyibonayo sibonaathi ngeyinye ezinyoka lezi ezivikelwa ngumthelo lwama-endangered species. Ngakho abantu bangakubotshelwa sibi khona lokuthi baqambele abantu amanga babulale inyoka ongamelanga ukuthi bayibulale. Khona ukuqambela abantu besithi ngumgobho ngabakubotshelwe khona lokhu yikho bezaqonda emakhanda laba bangateleli abantu bakithi eceleni bangazi babuyale imikhuba yezizwe esingayaziyo bazokhuluma izinto ezingayisizo. Mina ngiyakuswela kakhulu khona lokhu ukuthi umuntu asuke kibo abuye phakathi kwethu ajawe uyinyanganyana uyisangonyana khona kodwa ngothika mntana nokunye kwakhona iningi labo vele ngotsotsi ngogulufu.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko esintu obekhuluma le-Studio 7 eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Wezemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League, iHighlanders inqobe iShabane Mine 4-0. Kuzobuya-ke iHarare City itshaywe iHighlanders njalo. No, nizaphinda lapha. IRentals ibe yi-1, iNekrut yaba yi-0, iBulawayo City yaba yi-2, iYada yaba yi-3. So kuzobuya ke iHarare City ibe yi-1, iHighlanders yaba yi-2. So likubambe futhi kutsha, Highlanders 2, Harare City 1, FC Platinum 4, Shabane Mine 0. Kusasa ke siyabona ukuthi kule COSAFA iZimbabwe iyabe idlala neBotswana. Namhla ke kuCOSAFA iZambia 4, Namibia 3. Unjalo zvukada ngiyamthandubulawa ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantwana bayingwala na izitrata awusimpethe manje elele angisiphele ngoba konke wakhe isiyamukela manje abantu nje bayingwala na amageni ayahlanya ngaye elele langisiphela ngaye selake last phone la yini na manje this time no sendliziyo ya loke ngukelvin ohlabela sithi Bulawayo. Singakehlukani, nanzi indaba ebezikhokhela lamhlanje. Lokhu kulokuxozela kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. IZimbabwe Electoral Commission ithi amabandla azanikezwa ugwalo lokuvota olwe-voters roll. Sebethabe kakhulu-ke abantu abathi sokubanjwe umgobho eGwanda. Sigqiba lapha uhlelo lwethu ngolivalisayo ngenjabulo. NguKip Stube, ilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.